Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 10 kumpalakazi 2021 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kwatholakala abedlula inkulungwane ezinhlanu 5189 belo mkhuhlane lo. Ibandla leZANU-PF lizitshaya isifuba ngenhlelo zokulima eziqhutshwa nguhulumende, kodwa abe-MDC Alliance bathi okokulimisa phansi kwenhlelo lezi kuphiwa abe-ZANU-PF kuphela. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uzagqiba umhlangano awusungule izolo labakhokheli bamazwe omhlaba ngenjongo yokukhuthaza umbuso okhululekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kwatholakala abedlula inkulungwane ezinhlanu 5189 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebebulewe yi-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezine ezilamakhulu edlula isikhombisa 4723. Abaphethwe yilo mkhuhlane sikhuluma nje bakhwele baya kunkulungwane ezedlula amachumi amabili 21958. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi lasithupha 16248. Abahlatshwe esibili baphezu kwenkulungwane ezingamatshumi amabili 20216. Umkhuhlane lo uqhubeka umemetheka ngamandla njalo usuhlasele ezikolo ezedlula ikhulu. Isikolo seboarding eGwanda eseSt Christopher's Primary sesivaliwe ngemva kokutholakala kwabafundi abakugrade 7 abangamatshumi phose amathathu belo mkhuhlane lo. Walbert Ncube uyalandisa.
Encwadini ebhalelwe abazali ngumphathisikolo weSt Christopher's Primary, uMnumzana Temuso Dube uveze ukuthi abafundi ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 bahlolwe ngemva kokuba omunye wabo ehanjiswe esibhedlela ngolwesihlanu kuvike edlulileyo watholakala ukuthi ulegciwane le-coronavirus. Ngemva kokuhlolwa kwabafundi abangama-9 abangama-28 batholakale belo mkhuhlane we-COVID-19. Udube uthe bakhuthazwe ngabogatsha lwezempilakahle uthi laba bafundi behlale bebodwa ezindlini lasesikolo kumaviki amabili kuthi labo batholakale bengelalo igciwane behambe emakhaya ku-quarantine okwamalanga alitshumi. Lokho kutho ukuthi laba bafundi sebezabuyela esikolo ngomnyaka ozayo ngoba izikolo zivalwa ngolwesihlanu kuviki ezayo. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yaphansi uMnumzana Daonga Nandoro utshele lomsakazi ukuthi zedlule ekukhulu izikole ezihlaselwe ligciwane le-coronavirus.
We will not deny that there is no COVID in our schools. It is there, but we are managing it in the best way we can.
Ngiyaphika ukuthi kule-COVID esikolo ikhona, kodwa sizama ngazo zonke indlela ukuthi ingamemetheki njalo imfundiso yethu iyaqhubeka njengalokhu esakwenza nyakenye, kodwa silandela iziqondiso ezafakwa ngabe-WHO ezokuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane.
The prevention and the spread of the COVID-19.
Undorupinde wathi umqondisi ogatsha lwezemfundo ezantsi emandebeleni unkosikazi Beatrice Manjere laye ohlaselwe yi-COVID ubangcono. umqondisi wenhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ ezansi emandebeleni umnumzana Agent Moyo uthi bakhathazekile kakhulu ngendlela leligciwane elimemetheka ngalo esikolo.
Ubhano lolu sizwela eSt Christopher's lapha eGwanda asikhohlweni standard operations procedures akura esikolo. Sizabona umkhuhlane lo umemetheka ngesiqubo esikumangalisayo. Lokhu kuthi ugovernment wenze i-command and control tactics uzachiya ababalisi labantwana basengozini. Njalo ugovernment kathi abantwana basahlaleleni izikolo bona sebeqedile ukubhala.
Ngaphandle kweSt Christopher's, ezinye izikolo ezihlaselwe yi-COVID-19 zibalise Colenbourne Secondary, isiLengeni, imzinyathini kanye leHowmine emzingwane. Ezimayini ezibalisa iBlanket kanye leVumbachikwe mayini lapha eGwanda leli gciwane liyamemetheka ngamandla. Sebedlula amakhulu esishiyagalombili 807 asebebanjwe igciwane le-COVID esabelweni sezansi emandebeleni kusukela ngolwesibili kufike edlulileyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajaondeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Namuhla umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uzaqhiba umhlangano wakhe wokukhuthaza umbuso okhululekileyo emhlabeni jikelele owe-Summit for Democracy. Umhlangano lo usungulwe izolo njalo ungenwe izinkokheli zamazwe edlula ikhulu kanye leziphathamandla zenhlanganiso ezizimeleyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa kanxuswanga. Unobhala jikelele we-United Nations umnumzana Antonio Guterres laye uzakhuluma emhlanganweni lo namuhla. Wona owenzelwa ebulentshini ngenkundla zabomabonakude. Evula umhlangano lo uBiden ukhuthaze abakokheli bamazwe ukuthi balondoloze umbuso wentando kaZulu njalo uthe bengaze bavumela umbuso woncindezelo. Wengeze wathi laseMelika kunenge okumele kwenziwe ukuze kulondoloze umbuso okhululekileyo. Amazwi kamongameli Biden agcizelelwe ngumsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris egqiba lomhlangano ngelanga lakuqala. UGibbs Dube uyalandisa.
Unkosikazi Harris wethule lokhu izolo ntambama ngesikhathi egqiba umhlangano wokuqala owe-Summit for Democracy oqoqwe enkundleni zokuxhumana nguhulumende wawelemelika.
It is a particular concern, of urgent concern, that democracy is presently under threat and for 15 years has been on the decline. Around the world, autocrats have become emboldened. Human rights violations have multiplied.
Okwamanje bakhona abafuna kungabi lombuso okhululekileyo. Phakathi kweminyaka elijumi lanhlanu edluleyo, kukhanya engani ugugudeka umbuso kaZulu. Abancindezeli emhlabeni wonke jikelele bafuna uphele umbuso kaZulu. Sokugcwele lobukhohlakali lokwephulwa kolungelo loluntu okuyinto engahambelani lombuso kaZulu.
And corruption is undermining progress and misinformation is undermining public confidence. And so it is incumbent on each of us, individually and collectively, to take action.
Uphinde wathi baningi abantu emhlabeni wonke jikelele abangafuni kube lombuso kaZulu.
We must all remember that democracy is neither an abstract concept nor a static state. Democracy lives in the people. Democracy is the people.
Kumele sikumbule ukuthi ukuba lombuso okhululekileyo kwenziwa ngabantu hathi ukuthi into eqajangelwayo. Kumele sidonse kanye kanye emhlabeni wonke jikelele ukwenzela ukuthi abantu bazibuse.
And democracy is our best hope. So as we go forward, let us do the work that democracy requires. Let us go to work. Let us deliver together for the people.
Umnumzana Pitizela Ngcobo odabuka eZimbabwe ohlala kwelemelika uthi uZulu ulakho ukwenza kube lombuso ofiswa nguNkosikazi Harris labanye.
idemokhrasi yena yona bayibona njengokubusa okukhululekileyo kuqakathekile kakhulu ukuze amazwe athuthuke. Amazwe ale demokhrasi ayapha abantu amathuba ukuthi bekhulumele uhulumende, bamtshele lokho abakufunayo ukuthi lapho nxa uhulumende engalaleli bayanelisa ukuvota befotele amanye amabandla angenza lokho kungaba yintuthuko abayifunayo. Ngakho ngalokho ngombono wami ikho kuqakathekileyo ukuthi abantu banelise ukukhetha inkokheli bengabanjwa ngamandla. Sikubonile lokho ezweni laseZambia lapho owayengumkhokheli wakhona owavumela ukuthi ukhetho luhambe kakuhle kwawina ukumbe kwanqoba lo umongameli wabo okhona kathesi uHachilema. So sakubona kukhona ngakhona ukuthi amazwe amaningi sethakazelela iZambia ngoba babona kulo mbuso abantu abanela khona ukuzikhethela bona. Uyikuthi ukuthi khona khona le ntuthuko iyenelisa ukuba khona eZambia ngoba abantu bayakhetha ukuthi xa uhulumende engenzi kuhle bayamguqula. Uhulumende usesima amazwane ukuthi asebenze kuhle ayenelisa inhlelo ezizakhokhelela ekuthuthukiseni kwabantu.
Bayakhala abakubandla leZANU-PF abathi uBiden bekumele anxuse eleZimbabwe. Umnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee uthi uBiden bekumele abize umkhokheli welizwe leZimbabwe obezangena umhlangano lo ngomabonakude njengabanye.
IMelika itshengisele ukubana bona ngokwabo indoda yedemokhrasi akutsho ukuthi kabayazisisi kahle. Bayenza umhlangano bethi benza umhlangano wedemokhrasi kodwa bethiya amanye amazwe. Umnumzana uBiden bengicanda uzabuya ekhangele ngamehlo akhe hathi ngamehlo amadala amehlo abo ubaba uTrump kumbe ubaba uObama kumbe ubaba uBush ngoba uClinton usiye emuva le.
Umhlangano lo ogqitshwa namuhla ukhangele ukuba uzaphuma lezinqumo ezimbalwa ezokuvuselela umbuso kaZulu emazweni ajiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKip Stube.
Ibandla leZANU-PF elupane lithi liphakathi kokuqoqa amabizo alabo abangelancwadi zokuzalwa ngendlela yokubancedisa ukuthi bezidole ukuze benelise ukuyabhalisela ukuvota kukhetho oluzayo. Lokhu kuza ngemva kokuba iZimbabwe Electoral Commission yazise ukuthi idlulisele phambili uhlelo lwe-mobile voter registration olwalumele luqhutshwe kulinyanga ukuze iphe abangelazithupha ithuba lokuthi bazithole. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo meli welupane East edalele parliamente njalo elilunga leZANU-PF umnumzana Mbongeni Dube yena othi ibandla lakhe lithola usekelo olunengi.
Siyazama ngendlela zonke ukuthi abantu bancediseke ukuthola izithupha kumbe ama birth certificates. Ngokunjalo ke kathesi sile database for each and every ward ukuthi bangaki abantu abangelazithupha, bangaki abafuna ama birth njalo njalo. So ke kusuka lapho ke sesikhulumele registry ukuthi besenzele ama mobile registration. Ukuthi uthi maduze nje sesiqalile iprogram yama mobile registration.
Lunjani usekelo khona ngapho olwebandla leZANU-PF?
Lokho kwaba le new dispensation kulomehluko than old dispensation. Abantu bakholwa emisebenzini eyenzakala. Ungakhangela kathesi imisebenzi eyenziwe libandla leZANU-PF kumbe ngithi mina i-government ekhona kathesi imisebenzi eyenzileyo kulomahluko omkhulu kulalokho okwakukhona kudala. Ngokunjalo ke abantu babona imisebenzi yebandla. So ke hayi ibandla likhona, abantu bayalisekela kakhulu ibandla. Ungakhangela kulezinye indawo ezingakaze zibe lama clinic, sokulama clinics, imigwaqo eminye besokuyimigelo kodwa izamile ukuvuseleleka okutshengisa ukuthi yinto ezifunwa ngabantu. Nakho ke thesi siye kulimeni inhlanyelo isikhona ebantwini, siyaqhubeka siyaphambili. Nanku irrigation ikhona ebantwini, okutsho ukuthi izinto ezibambekayo, hayi khona okwesilogani. Sesikhuluma ngezinto ezibambekayo kathesi. So ke hayi, usekelo lukhona elupane East, ibandla lezanu PF likhona, liyamsupporta umongameli wethu, liyamsupporta uMP ngemisebenzi eyenzakala.
Wathi abantu sebeqalisile ukuvuna ingqoloyi kulandela uhlelo kumbe inhlelo ezasungulwa lezavuselelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kuyini okwenzakalayo kahle kahle?
Ukuvuna sokuphelile, sebevunile abantu bempofu. Okutsho ukuthi kuphume ama-truck angaba ngu-15 by 30 ton. Okutsho ukuthi isivuno esihle. Okwamanje sebelungiselela ukuthi bafake umumbu endaweni yabo le abayiphiweyo. Sikhuluma kunjenje sokulama u-contractor owileyo ukuzongezelela irrigation from 180 hectares to 600 hectares. Okutsho ukuthi sikhangelele ukuthi kube lamanye ama-members azangena futhi kuskim. I-600 hectares akushiyo nto encane, ubuye le equipment yonke ekwanayo ukuthi alungise aze aqede.
Umnumzana Mbongeni Dube ngumeli welupane East edalele ephalamente njalo ngoibandla lezanu PF. Kusenjalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi lanxa izanu PF izitshaya isifuba ngenhlelo zokulima eziqhutshwa nguhulumende, inhlanyelo lokunye okokulimisa kuphiwa abasekeli bezanu PF kuphela.
Inhlanyelo ephiwa abantu kuthiwa ngephumvudza ngentwasa ayisuye ezanu PF. Sesithole imbiko from 10 provinces eZimbabwe jikelele from the social welfare secretaries for our party ukuthi izanu PF ipha abantu bayo inhlanyelo lefertilizer la konke okuphuma ku-input scheme okuthiwa ngeka-president. Sifuna ukuxwayisa mhlophe ukuthi abantu kabazilwelwe, bangabona bencitshwa kabaye emapholiseni ngoba umthetho uthi wonke umuntu ohluphekayo fanele ephiwe inhlanyelo. Inhlanyelo le ayiveli kubandla lezanu PF, ayiveli kuMnangagwa i-president wezanu PF, ivela esikhwameni selizwe i-consolidated fund lapho okubhadalwa khona ama-tax enu. Iningi yenu khonapho lilamafoni lithathelwa ama-tax. Yikho ke siyalixwayisa ukuthi lingafika endaweni lapho okuphiwa khona inhlanyelo lingami likhale njengabantwana. Zamanini lani ukudinga amapholisa libatsheli ukuthi lokhu ayisikho. Siyaxwayisa njalo abantu bakwethu ukuthi bakwazi ukuthi imali le ebhadalayo ayisiye ezanu PF. Sithole umbiko izindawo zonke ukuthi abantu bakithi baya ngicwa kuthiwa alingena umhlangano wezanu PF, lokho ayisikho kuyincwala. Inhlanyelo le ithiwa abantu abagogekileyo izalukazi esingathi ngabantu abahluphekayo, hatshi amajaha lamankazana aqinileyo. Yeba ngaphiwa uma ise isisele. Yikho ke mahlabe zulu sithi qinanini lale ukucindezelwa lizilwele lodwa.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Uhulumende yena uthi kabandlululi labo abaphiwa okokulimisa. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Izim Life ithi kule gqweta eseliye enkantolo lisiya khonona ngokuthi kungani inhlanganiso ye-Law Society of Zimbabwe kuyiyo yodwa evunyelwa ukulawula ukusebenza kwamagqweta. umamangala ngomnumzana Joshua Chirambwe. Lenkundla ithi lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende eke wethusela linhlanganiso iyona ehlezi imsola ngokwephula amalungelo kaZulu. Ikroniko ithi amapolisa aphakathi kokuphenya impiko ethi ikansili yetsholotsho yalahlekelwa zinkulungwane lenkulungwane zemali yeMelika ngemva kokuthengisa indlofu ngokuyimadlana okungatsho lutho. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sibingelele kustudio 7 labalaleli bonke abakastudio 7. Besicela ukuthi eyinye into nje eyodwa ngezwi engihlala zizwa iphawula la. Angabantu bezani bethi abafana logawule. Ye, umnangakho uyazama. Ye, umnangakho akhangela imigwaqo. Kanti imigwaqo yangkhona yiphi le ekhulunywa ngogawule ukuthi nani uyazama uyalungisa kuzokulungi ngeZimbabwe? Ye, imigwaqo. Uhamba ngawuphi umgwaqo? Njengana ngiyabona ugawu uhamba ngawo umgwaqo loyo ofile umagodigodo onyama endlovu. Kodwa ngilethe esithi uyazama umnako ezama ukuvela. Hhayi, bakithi singayisasapoti into ezingekhoyo. Kumbeni yena siwathutha swaye eHarare kangikwazi. Kakuyikubana siwathuthele eHarare hayi kakhe ivakashi nje manje wena ke uzobona nje ukuthi kunjani ngapha. Siyacela sibili ukuthi besilungisele umgwaqo. Besilungisele umgwaqo loma kuthi abazama nje abalungise sibone. Ama kwabo phela kuthi kufika amavoti lapha sibe kulungisile sibone ambona umuntu khona ukuthi wayivotelizani oyitsholotsho sibili ngemgwaqo enjeyana hayi lowo muntu uyabe ikhandaleka ambona ukuthi uyabe liraiti sibili.
Salibonani, salibonani. Ukhuluma kumaphosa esigabeni sakwaNdorana kumakhulela. Siyabonga bakithi izindaba ezinhle esizizwayo ayizilohluzo olukhulu kakhulu kakhulu. Lezi zingene ekuseni namhlanje ngomhlaka wa 9 lapho kanje kuphawula khona ukugawule lapha. Hayi, angazi impela izano lokuthi mina engiyaphelelwa yazo sesikhathi uyaphelelwa ngamazwi kodwa uyazi ukuthi ufanele uthini. Uma laphana ebuzwa uyabuzwa ukuthi wona walinganqoshwanga phecheya emhlanganweni wamazwe ahambisana nokuthula emazweni abo. Uthi yena kabala ndaba into yokuqala wayebanqoshwanga ama-British nama-Americans vele alwela umhlaba weZimbabwe. So yena kala ndaba lakho lokhu kwakubathinti ba-right benjalo. Angimsoli u-right kakhulu vele ngoba abantu abalomomubi. Mina kungangithinti uma kuyibe umuntu ezamphiki ukuthi aw kukhulunywa ngento enhle kangaka kodwa ngibizwa kanjani. Kuze isikhathi ngingazicelela mina ukuthi hayi ngicela sengiphendukile ngibe-right ngicela lingibize kodwa yena uthi kala ndaba lakho. Uloku esakhuluma ngomhlaba, umhlaba bakithi singabantu abamnyama kodwa into efanele sinenzelele umhlaba uma ungalamlungu ozalimela abantu ngemichina leyana umuntu omnyama nemichina engayezama ukuthi eyithenge elimela abantu kodwa umuntu omnyama uzisatisfy nakuqala lo mdini wakhe labangani bakhe into lapho echa khona umuntu omnyama kakhulu umuntu omnyama ophethile kakhulu abantu abamnyama abasiphethile abezali basatisfy bona labangani babakuzani le midini yabo abaya abantu abalandaba vele noma uthi amalungelo abantu abalandaba abantu abantu abachayo kabahlukunyezwa badla kamnandi baphilile abogawule badla kamnandi baphilile so kakuboni kokhona ukuthi vele into ekhona kaboni lutho amaqembu aphikisa ayachaya kakhangazi kahle abantu bayahlupheka sokuze sokungelela lasemasotshenda usibamba izinkuzi ekhaya lamaphoyisa uhlubone vele igovernment vele ayiseko kodwa yena kakuboni khona lokho khona manje South Africa ubona inothili nje South Africa phela nomazi utshontshe how many trillion iyahlaloka imili njalo iqinile ngemkhonomi kodwa eZimbabwe ungatshontsha even imillion kusaza kuyavuka kungalalutho ngendlela yokuthi akwabona izwe ukuthi alila mali ilizwe linjalo ukuthi alila mali sezayamali yamazwe.
Ukuthi kahle kahle abantu baseZimbabwe, why are they discriminated kwamanye ama foreign nationals ala South Africa? Yini la amanye ama foreign nationals alakho thina singenakho okwenza babe ngcono kunathi? Especially Nigerians bazihlalele bakhululekile, maybe they are more than amaZimbabweans ala. The Congolese, they've got asylum seekers. Nobody is terminating their asylum seekers. Loba nje sokwavotwa eCongo everything ngani si normalizer, but still the target is on Zimbabweans. Why Zimbabwe? Why? Mulisen lupunya lo ukulumai. But it surprises me. ngoba lento yama ZSP la hathi qalwa kwathiwa these people need to be documented, then sebe documented after 11 years sebe sijikela manje. Why sizojikelo? For what reason? Sesimotheni, sesimotheni engaka ukwenza thina sibonakala ngani kuthiwa ngoba si 180,000 so kufanele sijoine laba abanye kuthiwa they are 3 million Zimbabweans who are not documented. Simotheni engaka? Yini esesiyenzile? Sifelani imfundo yethu? Angazi ukuthi sifelani kahle kahle. Yini yenza iSouth Africa izisonde kangaka kwamanye ama foreign nationals ala eSouth Africa? Yini yenza isibandlulule kangaka ngoba thina le Zimbabwe justice hlukaniswe umfula? Angazi whereas abantu from Nigeria and Congo they live freely but they are far from in South Africa. Angazi serious.
Salibonani kustudio 7. Ingabe ninjani yonke nabalaleli? Sinenkingi impela enkulu kakhulu okhuluma uGodfrey Moyo. Udaba lwaseZimbabwe impela luyasihlukumeza and impela ngendlela okwenzeke ngayo ukuthi iZimbabwe ingayi kuma meeting kutshengisa khona ukuthi impela sebeyaziwa ukuthi bangamamenemene awugcina namhla sibabambile siyabazi impela ukuthi bamamenemene. So sokungathi yonke into eyenzakalayo singahlala siyigadile.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umlando wokulwisana labahlamuki beqembu le-ISIS kwele-Iraq ususe ezandleni zamabutho akulelo lizwe ngemva kokuba amabutho eMelika ededile. Umsakazo omunye uthi odokotela kwele South Africa bathi buyanda ubufakazi obukhomba ukuthi lanxa umkhakha we-COVID-19 omutsha we-Omicron umemetheka ngamandla awuhlaseli ngobukhali obedlula eminye imikhakha esike yabakhona. Siziphethe ngodaba olwenzakale kumahola asanda kwedlula lapho umlingisi weMelika uJustice Smollett atholakale khona elamacala amahlano aphathelane lesehlakalo sokuqamba kwakhe amanga ukuthi watshaywa ngabesilisa ababili ngoba eyisitabane ngomnyaka ka-2019. Ababili laba okungubhuti lomna wakhe batshele umthethwandaba ukuthi babhadalwa nguSmollett ukuze bamtshaye ngoba wayefuna ukuzwelwa nguZulu elethemba lokuthi lokho kwakuza kwenza engezelelwe iholo emsebenzini wakhe. Lanxa nje uSmollett ekulandule lokho umthethwandaba uthe uyabathemba ababili laba. Umsolwa ulakho ukupika okweminyaka emithathu kumbe ukwenza i-community service. Kolunye njalo udaba umthethwandaba unqume ukuthi uhulumende kumele aye phambili aveze ingwalo zowake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump eziphathelane lokuhlaselwa kwephalamende ngabasekeli bakhe ngozibandlela lonyaka. Sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abathathu nge-COVID-19 kuleli izolo njalo kwatholakala abangu-5189 belomkhuhlane lo. Ibandla leZANU-PF lizitshaya isifuba ngenhlelo zokulima eziqhutshwa nguhulumende kodwa abe-MDC Alliance bathi okokulimisa kuphiwa abe-ZANU-PF kuphela. umongameli Joe Biden weMelika ugqiba umhlangano awusungule izolo labakhokheli bamazwe omhlaba ngenjongo yokukhuthaza umbuso okhululekileyo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.